uhlupho esilalo lapha babugandi sesihlale lohlupho olukhulu kakhulu usithi kulomlisa obekade ehlala lomntanami umlisa lowu umlisa okholelwa ukuthi uvela endaweni yaseGrondaberg uye wagwaza umntwana wamgwaza kwenye indlela eyisuku kakhulu wamgwaza waza wambulala waqeda laphana wamkhiyela endlini isidumbu saze sahlala amalanga amabili lokho sivalelwe endlini kwaze kwathi umntwana wazezotholakala ngelanga lesithathu okuyilanga elayizotha okuyinto edabukisa kakhulu babugandi ukuthi umuntu uyabelesinto esingakanani sokuthi umuntu azabulala umntwana ngesihluku esinje nxa ukuthi umuntu yabungathi yabo samfuni awumyeki ngani kulokuthi umbulale
ube le minyaka emingaki
ogwaziweyo uzelwe kulapha eminyakeni yabo 1986 lo omgwazileyo lo babulala ngabe sitho i-age yakhe ngoka-1975
manje amapholisa wona athini
amapholisa eSouth Africa ikhesi isiripotiwe eSouth Africa njalo sibe sayiripota la ku-Interpol njengoba sikhuluma lakathesi nje sesifake ukuthi ayingene nasemqakasweni laseZimbabwe ukuthi abamdinge ngoba njengoba sesifake ku-Interpol ukuthi laseZimbabwe akadingakale ukwenza ukuthi nxa engabe khona eZimbabwe lomlisa lo ayelelise ukuthi abanje azochaza ukuthi sizathobani esamenza ukuthi abulale umntwana ngendlela ehlukukayo
yena manje ngumuntu elimaziyo na njalo kuthiwa ngubani igama lakhe
ujaha lo ngumuntu bekade simazi njengoba ukuthi bekusese yi-girlfriend lo boyfriend bengakamloboli bengakamthandi ibizo lakhe lomfana lo bathi ngumlungisi mguni bathi kibo uvela esigabeni sase-Grondaberg endawo lapho avela khona bathi isigaba esincane ukuthi awusema emsekeni or emsekeleni kodwa-ke bathi isigaba esincane usithi nxa usuke e-Grondaberg e-shopping center about 8 kilometers usuke e-Grondaberg e-shopping center ibizo lakhe ngumlungisi mguni ngibo lapho azalwa khona bathi kukomguni uyize lo mamakhe ngusekamlungisi lo nakamlungisi mguni siyamdinga kakhulu lomlisa lo ukuthi nxa kukuthi esazi ukuthi akasuye akaziveze ukwenzela ukuthi sekwazi ukuthi kwahamba njani njalo ukuthi kwenzakalani ngoba njengoba ukuthi ubalekile wasuke egoli akatholakali wathatha lamafoni akhe wathiyela abantwana bakhe nasemsebenzini wakhe lakade esebenza khona wayavalelisa wabatela ukuthi yena namhlanje lelanga lakhe lokugcina basoze baphinde basambona futhi yingakho sithi siyamdinga kakhulu lo mlisa lo ukuthi oyabe khona oyabe sazi ukuthi lo mlisa engabe ngaphi kufanele ukuthi akasithinde.